Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngesonto mhlaka-2 kuMabasa 2023 moGiftsthuke. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza bona nomination yokusikhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalele iparlamenti njalo zasimela yongumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazelimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khona lokhu. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha zezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu ukhangelelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza bona inomination yokusikhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalele iparlamenti njalo zasimela yongumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu-1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye ku-vetting. Nxa i-vetting ingaphela bese sibuyela ke esikwesikathi ke ngama-validation lapho sizabe silama-citizen caucus abantu abanominethwayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominata. Siqeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakhandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kunhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu abaindependent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo enibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethile esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity, ngabantu ke abangama-experts uzabona ukuthi abanye ngamaloya, abanye ke ngamadokotela ke amanye ke ngabakusivil society ke abanye ke ngabantu abavela ku-labor movement abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama-experts ukuyenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha ungazange kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eparlamenti.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulo mthetho kumbe lapho ngokucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi, kulo mkulu sizakhipha i-template yethu yezabilandela oyipiyo ke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla, kambe kusezwe khona neyini nxa sebesusiwe konke nabantu.
Hayi, akula umuntu ozakona ngoba wonke umuntu ungena ku process esayinile evumile ukubana yena ke uzimisela ukulandela ukuza phuma ebantwini. So wonke umuntu bound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhetho.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi, umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso we-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxa yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana khona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla. Into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokutwa omunye umuntu wezano sihambile khona ngale wafaka ibizo lakhe abesenqotshwa besithi hayi ngqotshwa ngokuhle sefuna ukuthi afake ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani kulokho?
Ye, ngepolitics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe ubani. Bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-CCC ama institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani ngoba sokumele bathi uZulu kalulungi. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho yikho lapho kulohlupho khona kwawo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangqoza. Kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangqoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwa-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiwa amakandidate abadliwayo bazaziwa ngamakandidate abawinayo bazaziwe ngamakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonoko kwinto khona.
Pokalo sozelibhidlike ibandlele
kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusechiwa kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngokuciko.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi wonke okwenzakalayo ekuthengiseni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kwele Zimbabwe lamanye abantu uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa iintatheli zendaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lo mongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye ophume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Siyongeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe kwamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okubizwa okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathintambo wezomvikela kwale-Russia uthi uzadinga izikhali zokulwisana le-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations, United Nations World Food Program, ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Soki sikhathi sezamasiko.
Singana masiko
wenziwe
manje lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala, ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha elaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke for impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Mase bazene kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi engifuna ukuthatha lo muntu ngumeze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokho ukuthi hayi yenzelani lapho, yenzela ukuthi ma esesiya two sethumela abakhongi bakhe ubabakazivele yabe seke wabahlebela khona ngale umfo wabo lo mama wentombi ukuthi hayi cha kunabantu abangafika ngilunge nje noma engazithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi besithi libhomba ngithi. So ma ethumele lo mkhongi, umkhongi uyafika ngabe esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo. Ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Sesokukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwo yabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe abakuboka kwentombi bazathumela umthimba, bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani, ngakubo kajaha ngoba sebenjani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, kubekela phambili Jabalala siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lodadewabo omncane olomzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongane ozohamba layo ozofika ngale befike bemthele ngenyongo mase bemabukela umakoti ngithathe nale nyongo beyibophele esandleni sikasanyongane lokuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi awudadewabo ufike wayamukela kanjani uyamukele mpela. Ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo ma sebezenjalo sebelinda yonke into ivele ngakubo kajaha ukuthi wathela ababatshela yona. Yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado. Ma sekulungiselela umtshado-ke sekuyatshadwa ngoba nti ulobonile waqeda awuceli lutho lapho ukuthi ucele ukutshada umntwanabo ngoba usulobole waqeda vele sokuleso stage sokuthi njani uchade loyo mntwana.
Kuba khonapho babajabalaza
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola baqedi yikho bangaqedi esisigaba leso kulobona yikho lapho abacela khona ukuthi hayi sicela ukuthi sichade noba sisikhiphe okungaka okungaka sesiqithi sezomchade yikho ke lapho ongena khona ukucela kodwa ke vele kudala kwakunganjani kwakungacele kadeni wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzichaza zonke uyachadayo uchada umchado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo uba intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebechadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi lichade ngoba yakungaqedanga malobolo kodwa kudala vele kwakungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lo mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko
owawusenziwe mandu
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
balibonani bathandeka benkosi silibuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusise asiqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okuselayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje-ke izihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yekhiyelana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi iyakhumbula ukubana ngesikhathi esedluleyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale uyi-11 sisiya ku-13 kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelele abanye icala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhulule kokubi ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo ukuze ube phakade amen namhlanje ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikubonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethele amacala ethu kutho ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba ngumama hlala ngogcwaleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani le mbono yabo lapho ujesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lo muntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazibelake linanzelele izikhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uze umangala ukuthi isweleza isikhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngangabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisikhwaga ehambe eshaya abantu bonke iy'ndawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile base besiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnxeba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza ukucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisize asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo ngoJesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kama lami ngijabulani mthimkhulu hadeke ngisakhamuzi senkayisayo sikeguwo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha kuright hayi siyazama ukusebenza
usebenzani khona
right kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye-citizen coalition for change namhlanje ngikhuluma silabadala abazelela kumawadi wonke awenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday i-5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayisayo bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayisayo esikukhangeleleyo njengabatha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatha esokuthi labo bakhokhelwe sowuyisikhathi sabatha ukuthi labo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ungakhumbula kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU PF upresident wayo sehlale 19 years engu-president akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 lama members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years lokho befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayisayo ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors abanye besiba nominated kuba ngama-members of parliament
ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kulama-wadi centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-wadi 30 bahlangana ngaphi wadi 22 bahlangana ngaphi kumawadi abo sengikhuthaza abathi ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo befisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngu-councillor baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusize kube nokuxokozela nxa likwenza khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe asonto engingathi ukuthi ayekele asho zibe khona kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi-ke lodlakela ngoba okombangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona
hayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina lokusasa ba
ngiyabonga
wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yekasilaga premier soccer league ezimbabwe utshozofunja nje usipha lolo daba
nansi impumela yemidlalo yekasilaga premier soccer league edlalwe namhla emini iqembu le-islanders linqobele FC platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ebarber fields abahlohlele iqembu lebhosa ngustan ningala kanye lopeter mudua kuthi ohlohlele i-FC platinum nguwalter musona ngasenational sports stadium iqembu le-caps united lichayele ze-pc cariba nge-1 kanya njalo abafana bemakepekepe bahlohlele ngu-adrian sila emdlalweni obuseluveve iqembu lewange libhaxabule le-green fuel nge-3 kanya kuthi emdlalweni obusegibho iqembu le-triangle libe ngujikilobhanqa 0-0 leqembu lenkiyezi platinum stars
kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa elezimbabwe saints kanye lemazulu unkosana gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ukhumbu usongqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu le-Chicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana abazizitika, especially lokho okuncane lokho. Sengitshona vele ukuzivokelela i-TV. Akusena ama-street football thina esakhula siwadlala. Sasithi imbiji, sibheja ngama-5 cents, 2 cents, sitshona ebhoreni vele. Athi sivela ukubona ukuthi kune kudlala ama-PlayStation, sendlini, ama-video games. So, abuchene la lebhora lakudala kwase esikokweni kwakunjani. Yakukwathi esikokweni vele kwakusiwa, usithi ha, namhla sifunga wina imali. Akukwazi kumele ufayithe. Uma ngifana athi sikumele umjele, fight e-ground. Kana bawungafundisi
ukhumbo ngifuwa bakamqeqeqeshi oloduma uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu segazini ngoba uyise wayevelele iqembu lomdlalo wenguqu
njube nathi hey team yangkhanikazi bawungubaba no response team yangkhona njalo ke so sonke sihlalile kusonile kunomeni abantu kutomutsha ngutshali nomunye omkhulu utsha ngithi bonke badlala njube nathi nabhuluka zeni nasha sesikumufile sesihlala ngathi sesihlala enodini songasela njube nathi
amanye amaqembu asekaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele Nust. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe. Ukhumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu le-Chicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Dliwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Godard. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe-ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usitho,
mama,
usitho, sekosiye.
Sanibonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi kwaNkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le Izimvu Ezimhlophe Gospel Group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sikhamba usitho,
Izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-albhamu yayo yokuqala, sazokhipha i-albhamu yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020, kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-albhamu amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke la ma-albhamu ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma-research, bakwazi ukusearcha Izimvu Ezimhlophe, baphinde bathi Joel Nezimvu Ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke i-music yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
uma sihamba sikonela
Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraragana ka muri yeZimbabwe.